isikhathi sembiko yenu.
Salibonani maZimbabwe namahle. Lami ngithi ngithanda ukuthi ngiphawule ngalela ilizwe lakithi leliyana leZimbabwe. Kule nto enye senginanzelele laphana eZimbabwe, kulabanye abantu abaphatalelana ilizwe njengomuzi, anganithiwa kungikibo kusekhaya lakhe emzini wakhe, abafana lo president onguyobusayo eZimbabwe lapha. And umbuso wakhe awumuhle, njalo akuseyikubusa okuyikho esikukhangeleleyo okobukhokheli. Yena useyenza lokwana okobungqwele kwakudala okokubusa okokwehlula abanye. Ikati ngumkhokheli, ufanele bekwazi ukuthi ngumkhokheli welizwe, umkhokheli wabantu. Asikhokheleli, siqhubekeleni phambili, siye phambili, ilizwe lethu lithuthuke, hayi loko okobungqwele kwakudala. Kufana lamandla la bafunayo akhalelayo yena la upresident na. Uyawaza ngapha amandla yena evele ngupresident. Akula sidingo zokutshona ekhalela ukubana abe lamandla yena evele ngupresident. Into ekhona ukuthi abafanele abe yazi njalo labalandeli bakhe. Lelana lilizwe asomuzi wakhe, njalo asomuzi wabo. Lilizwe sibaningi lapha. Aziwukuthi abanye abantu abakhona lapha eZimbabwe abaphila nzima bephila ngaphandle kwamazwe bayakuthanda khona lokho. Abazenzeli isimo sempilo esiyenziwa yibo ukuthi sisindwe ubunzima bempilo ngenxa yawo. Ubusela buningi kakhulu elibuselizweni. Abakhulu bethu abayibo abakhokheli. Igolide libanjwa njalo nje, elingabanjwayo lidlula njalo nje. How? Lifuna kuze kube njani? Ake lizwele uZulu bani.
Sanibonani basakazi be-Studio 7, njani? Ngithanda kakhulu, sibonga nenhlelo zenu ezinhle enisithulela zona ezomhlaba nezezwe lakithi. Okhulumayo ngoGilbert Galangwenya etsholotsho laphayana. Ya, siyezwa impela indaba yamajaji la amakhulu azama ukuthi alungise, noma nje sekumuva kwesikhathi, kodwa esikunanzelelayo singabantu, singuZulu weZimbabwe, ugovernment weZimbabwe akayenzeli abantu abamvotelayo, wenzela yena neZANU-PF. Ngoba konke okwenzayo uzi-accommodate yena, akacabangeli abantu abaku-ground, akacabangeli abantu abayibo abamvotelayo. Engicabanga ukuthi kungenzeka impela abasavotelwe elizweni sebe yonke into yabo bayiriga for themselves, not abanye abantu. Ngoba esikunanzelelayo ukuthi umoya be ungu-government ocabangela uZulu, lo onguZulu okuvoteleyo, kwamele ucabange ukuthi yonke into oyenzayo uyenzela abantu. Khona manje umuza bukhuluma ngokuthi umuntu ona 70 years aphinde abuyele esitulweni sakhe sokuba ijaji elikhulu elizweni, wayili kunabantu abatsha okumele ngabe bayakhuphuka nabo besondele kulawo ma kulezo izitulo noma kulezo ikhundla, bazofika nini bona? Ake sizameni impela ukuthi Africa sinanzelele ukuthi amakhehla azenzela wona benzele ukuthi baluthe ilizwe, bahlukumeze abantu elizweni, okuyinto engenhle kakhulu. Ngicela sengathi lo myalezo impela lengake liwufunde. Abantu bakithi abahlakaniphi, sizama ukubona ukuthi o-government kakhulukazi owethu waseZimbabwe uzenzela yena, ngoba efuna konke kulawulwe wuye, engabi nacala kuko konke okwenzayo. Icala libe kuma-opposition parties. Ngiyabonga.
Abalandeli bakaStudio 7, okhuluma ngumoyo. Zothi ukukhuluma fast ngoba ngifuni le record ibende. Mina zothanda ukugxila kakhulu kulo baba lo oqeda kuphuma ku Mthwakazi Republic Party, athi yena uyofuna ubone kungcono ukuthi edinge ekhaya elinokuthula. Ngithi kulo baba lo, baba, sibadala singaka, sidala sihamba le ndlela siyibona. Okwenza kwakho yikho lokho vele owakuthunyelweyo ukuthi uzojoyina imithokazi party, ukuthi uthole yonke le nto oyitholeleyo osuhambelayo uyigcwalise imigodla. Ngakho-ke thina singabantu besintwini sithi ndlela nhle uyidle uyibeke amathambo.
Salubonani ku-Studio 7, okhulumayo nguJosephat Moyo ngwele South Africa, kodwa ngiyisizalwane saseZimbabwe endaweni yasenkaya esikhobokhobo. Siyacela ukubana elathi sinakekelwe imigwaqo yakithi ifile, siphinde yadliwa futhi imali iZANU-PF doctors losithembiso nyoni kathi abalandeli benu waye besidla yonke imali sicela ukuthi uma besidla bengadli yonke umgwaqulungiswe kuyobanzima ukuthi sivotele izani lizasisola kodwa labe lingasenzela ngalutho sicela kube lo jintsha ngathaba my audio le ingazwakala ifundwe labo bayizwe kuzime enkali ke liye border libone lingakhulumi lise parliament efikane endaweni
labo bekungabalaleli be studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.